Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 19 Ntulikazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho akuphehlwanga ludaba lukaMnumzana Xavier Kasukwere, kodwa inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe.
Njengabantu amaZimbabwe kufuze sincedisane labafowethu abaphandle kwamazwe ukuthi babuye labo bakwanise ukuvota.
Omunye wentatheli izindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabebandla lezanu PF kobulawayo ngomvulo uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka.
Kuyinto edabukisayo kakhulu yake ingayikhangeleke aphakathi lokubuza amatenda zona nawo ukuthi bayathabatha ngabantu bezana abantu bezane abangezona-50 kumbe kusiya kondle.
Kuyaxokozela kwele Melika kulandela ukukhuphuka kwemali engatholwa ngolenhlanhla ozabheja umdlalo weLotto esifika kubhiliyoni lamadola.
Kodwa esikhathini esilingi sivame ukuthi sikubone ukuthi abantu nxa umuntu engaphatha nje imali umuntu uyatshintsha angasakhumbuli ngisho lamazwi la ayewakhuluma phambilini ukuthi yena mhlawumbe uzazifihla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho owe-Electoral Act othathela umuntu ilungelo lokuvota nxa ethe wahlala phandle kwelizwe okwesikhathi esedlula umnyaka olengxenye akuphehlwanga ludaba lukaMnumzana Xavier Kasukwere, kodwa kuphehlwe ludaba lwenkulungwane lenkulungwane zeZimbabwe ezihlala emazweni. Igqwetha likaSithole uMnumzana Addington Chinake ufikise amaphepha lawo emthethwandaba weHigh Court izolo. USithole uthi iHigh Court kumele yesule isahluko 23 somthetho lo ngoba sisephula isisekelo sombuso welizwe. UKasukwere yena waliswa ukuncintisa kukhetho lukamongameli lidale leHigh Court kunsukwana ezedluleyo ngemva kokumangalelwa ngumsekeli weZANU PF esithi usehlale kwele South Africa okwesikhathi esedlula umnyaka lengxenye. Kodwa uKasukwere uyakuphikisa lesi sinqumo emthethwandaba weSupreme Court. USithole utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi umthetho lo kumele wesulwe.
Sesifinyelele inkantolo ukuthi isikwazululele udaba lolu olubiswe yi-judgment kamankota ekhesini kaKasukwere. Okokuqala engizakufaka kube obala ukuthi angisilogcetha likaKasukwere njalo kanye nelanga ukuthi ngincedise uKasukwere endaweni yakhe. Mina okuphela okungithintileyo njalo okungithintayo nge-judgment liyana ukuthi abafowethu labodadewethu abangaphandle kwamazwe, abafowethu labodadewethu abaphakathi kwelizwe abasebenza endaweni ezitshenitsheneyo, i-judgment liyana iyabathinta ekuthini ngenxa yokuthi basebehlezi okahlale more than 18 months bengekho ku-SCD constituency ya akumelanga bavote. Kuyukuthi umthetho vele unjalo ku-section 23 subsection 3 we-electoral act. Nxa uthi awukhangela umthetho wonalowo sesithi siwuhlaziye kahle kahle kuyabe sokusitho ukuthi umuntu kutho ukuthi nxa ephenduka endaweni yakhe kuyahle kahle-ke ngababaze kungamemeze kumbe lokuthi uzanywani vele umthetho nje oyindidane. Umthetho lowo ngithe sengihlale phansi ngawukhangelisisa ngabona ukuthi hhayi njengabantu amaZimbabwe kufuze sincedisane labafowethu abaphandle kwamazwe ukuthi babuye labo bakwanise ukuvota. Lo muntu okhonapha elizweni ukuthi angahamba ayesebenzela kuboHarare kumbe kwezinye indawo akwanise ukuphenduka vota.
Udaba lolu ukhangelela ukuthi luhluzwe nini yinkantolo, ingaluphatha ukhetho lungakafiki yini?
Njoba ngithilo ngaphambilini ukuthi injongo ayisiyo ukuthi ikhesi o indaba kaSkwere incedise. Injongo ngeyokuthi abafowethu abasendaweni ezijiyeneyo abangeke bakwanyise ukuthi babe ku-constituency for a continuous of 18 months bangabi phandle. So it's not an urgent matter ngenxa yokuthi kulaleke kaSkwere. UkaSkwere ulamagqwetha akhe, uKaSkwere bayibambe ngeyabo indlela abayibambe ngayo. Indlela kimi esuthisekayo njalo I think ukuthi iSupreme Court izabancedisa kodwa vele ibancedisa entweni thina esicabanga ukuthi yinto vele illegal, it's unconstitutional vele khona umgoqo nalo we 18 months ukuthi ama elections enziwa every 5 years ukuthi uvela ngapi uzama ukuthi yinto tinesiyilwisayo.
Ubona kufanele ukuthi umuntu alahlekelwe lilungelo lokuvota nxa ethe wahlala isikhathi esinganani phandle kwelizwe.
Inkalakatha ukuthi umZimbabwe ukhona ulama particulars akhe is registered to vote, kuza vote kathi imgoqo ngiyani. Hayi angiboni ukuthi kulo ncedo lokho ayikhitshwa imgoqo leyo abantu bakwanisa ukuvota eZimbabwe lani nginje. So ngafumana sengihamba kwezinye indawo siyadinga lama ungaphilisa imuli yami. So kuyabe sokusitsho ukuthi njengoba kule issue yama dual citizens sokufuza ukuthi every after before 18 months zikwane kumele ugijime uphenduke ekhaya uzokuyabalala ukuthi usufikile uphinde usuke uhambe uyesebenza nxa sezifika i-18 months ugijime uzokuyabalala kanti vele imgoqo ngiyani imithetho engancediyo leyo kayikhitshwe.
Alo ke ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elilwela amalungelo kaZulu ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda.
Omunye wentatheli izindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabebandla lezana PF kobulawayo ngomvulo uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka ngemva kokutshaywa kanye lapho okubhaqabulwe omunye wakhe uAnastasia Ndlovu weStudio 7 walimala. UAnastasia uthi elokho esizwa ubuhlungu emzimbeni njalo ulindele usizo olukhangelelwe ukuvela kuhlanganiso elwela amalungelo entatheli eyemisa Zimbabwe ukuze ayekwelatshwa njalo ahlolwe emthineni. Isikhulumeli samapholisa mnumzana Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi amapholisa sadingisisa ngalolu daba njalo ibandla lezanu PF lithi alikhuthazi ukuthi kube lodlakela. uLungelo Ndlovu chasisela usithandekile emhlanga weStudio 7 ngokumehleleyo njalo uthi kuyadanisa ukuthi intatheli izindaba azivikelanga ukusebenza.
Ye ayi kuyinto edabukisayo kakhulu yathi ingayikhangeleke sisa phakathi lokubuza amafenda zona nawo ukuthi bayathisabayathisaka ngabantu bezana abantu bezana bebabaney'sibizi abangezo la-50 kumbe kusuka ku-100 begqoke izikhipha zabo zezana ebegqokela amakhetha. Ekuyintatheli izindaba ezibalisele u-Anastasia Ndlovu mina uLungelo Ndlovu ukhamenasithuso usimbarashe mparanganda lonakichuma bafika basibuza ukuthi lenzani ngithathela namapikisha alapho yenza ngo-1 sabachatheka athi zintatheli izindaba nani ndinakinasithela nje ukuthi kwenzakalani izinsayiti esistori zabantu bonke ababili khonapho sisanisisa njalo mina bengikhuluma lomunye ongwanathi ngani uyakhokhela lelo cuku labantu. So ngisakhuluma naye ukuthi singama ukuzwisisana ngokesithi akutshengise ukuthi akhombise ukuthi uyintatheli izindaba uyintatheli uyintatheli kuyinokukhombisa ukuthi uyintatheli. So ngisathi ngiyangena esikhwameni ukuthi ngikhiphe-ke i-press card kodwa sengimtshela ukuthi hhayi ngiyintatheli izindaba ngokomsebenzi wase waluthusha-ke icuku nalekade behamba bebaningi vele abantu bakhona ngesithi vele abantu laba akumelanga bayekele abadilithi bahle bangigombolozela lani khonapho ngatshaywa lapho emsweni kumbe kuyimpama kumbe yinqunzi lani ngisuke ngasuka sengibaleka khonapho ukusila kwani khona lokuthi ngisuke sengibaleka ngemva kokugondolozelwa ngayelixuku lonalelo labantu.
Usuthethe nyathelo bani ngemva kwalesi sihlakalo?
Ye ngemva kwalesi sihlakalo sigcine sibhalela inhlanganiso yemisathu kahlani. So inisa ithini keep statement sona leso kukhombisa ukuthi sisithayile. Ukuthi umuntu nalowo posting anastasia nguye ngizama ukuthi kuzamele sindani yephu leyani case, but angisathola ngithuba ngoba bekuningade ngikwenza kusuke bizolo. Nhlanhlala ukuthi angangiyinhle imali, kodwa bengilesifiso sokuthi ngizabuya khona emapholiseni yephu leyani case, ngoba kuyinto embi ukuthi uhlasele unozindaba ngalesi sikhathi lapho inkokheli zeinkokheli zebizo sikhuluma ngokuthi kakube lokuthula lokuthi ama-bodies la abona ngeze ngabe ngono zindaba bephuquzele ukuthi uhulumende akhangelisise ukuthi awula zehlakalo ezinjengazona lezo zikanelane lokhetho. Bekuyikuzama ukuthi kucathiswe ukuthi abantu labo bangakhuluma ukuthi bashayelwane kanye labo njengalabo bazibona bephezu komthetho, ukuthi vele bazibona bephezu komthetho benamandla okwedlula umthetho. So lesi shoda ukuthi ungake washaya i-journalist icedile ukutshela ethibeli i-journalist nawe uceda lapho ubatshele ubachazele ukuthi nangono zindaba. So bona into kade besishayela yona ukuthi sidingithe ifuthe selesiyithe ukwenzela ukuthi kungakhanye kungacaci ukuthi kahle kahle kuyini fike abe kusenzakala khonaphana ku-Fifth Avenue.
Ulungelo Ndlovu, intatheli izindaba isebenza izimele, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu kunye lentatheli izindaba ziqhubeke zikhuthaza amapholisa ukuthi kumele abophe abachaye intatheli izindaba. Ngesizwe unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eyezuji umnumzana Perfect Hlongwane.
Ngokulusizi kakhulu ukuthi sihlangana lo daba lokuhlukunyezwa kwentathele izindaba. Intathele izindaba zethu ezinhlanu kobulawayo bahlukunyezwe kakhulu ngabantu akade begqoke izembatho zebandla leZANU-PF. Sibona sengani lokhu yinto embi okungafanelanga ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlekelele. Into esingafanelanga ukuthi sivumele ukuthi yenzakale phakathi kwethu. Ngakho ke silokukhona nokukhulu kakhulu ngalolu daba lokuhlukuluzwa kwentathela izindaba zethu kobulawayo. Esingakutsho ukuthi sidane kakhulu ngokuthi lokhu kwenzakala ngemva kokuba sibe le nkulumo kanye lengxoxo labezomba ngazwe ukuthi bangaze balwisa kumbe ukuhlukuluza intathela izindaba. Ngakho ke sibe lokuvumelana ngalokho, asikhangeleli ukuthi abezomba ngazwe babe yibo abahlukuluza intathela izindaba. Sicabanga ukuthi yibo okufanele ukuthi bakhokhele udabeni lokuthumayela ukuthula elizweni, ukuthula ukwenzela phela ukuthi nxa sisiyafika umhla ka-23 sibe lokhetho oluhle, ukhetho olungeladlame, ukhetho njalo olwamukelwa nguye wonke umuntu. Sikhuthaze njalo amapholisa ukuthi kufanele ukuthi baphenye, ngemva kokuphenya babophe labo abaqhube lolo dlame kobulawayo. Kanti ngemva kwalokho kufanele ukuthi basiwe emthethwandaba. Nxa bengasiwe emthethwandaba bayegwetshwa khona ngale, ukwenzela ukuthi phela kube yisibonelo sokuthi ilizwe kalikhuthazi ukuthi kube lo dlame, ikakhulu kuntathela izindaba. Sibona sengani lokho kuqhakatheke kakhulu. Engingakutsho ekugcineni ukuthi abezomba ngazo kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengaze balwisana lokuhlukumeza intathela izindaba ukuthi ukhetho lwethu luhambe kuhle.
Hello ke ngumnumzana Perfect Hlongwane onobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentathela izindaba eZimbabwe Union of Journalists.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi omunye undoda wegogwe uSpencer Dlamini ugwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka engamachumi amathathu ngemva kokutholakala elecala lokudlwengula omunye umama lokumthathela imali. iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende ulandule udaba olwethulwe liphephandaba leNewsday olokuthi amasotsha akwele Mozambique asekhankasela ibandla leZANU-PF esigabeni seManicaland. Isikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Jaramba uthi umfanekiso wevidiyo otshengisa amasotsha la esithi osomabhizimusi bangasoze basekele ibandla leZANU-PF bazadutshulwa babulawe ngowamanga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, sanibonani basakazi bethu esibathandayo kanye labalaleli beStudio 7. Siyabonga laphana, siyabingelela sithi izinyoni lesilo sinyama sikamthwakazi. Ye, bengisekhaya impela, besiya eSpain, eLuagueru, kuthiwa emaboneni. Uyazi ngogawule uma bekhuluma indaba zemigwaqo leyo. Ukusuka eBeitbridge usiyabamba koBulawayo, umgwaqo lwana ufile, kodwa ukusuka koBulawayo usiya eLuagueru, emaboneni. Mina la ma-tourgate angikhona, ungabheka ama-tourgate aseBeitbridge, wona lona umgwaqo weBeitbridge Bulawayo, iyaso tourgate phela, uyacabanga ukuthi maybe ngabantu nje abamileyo. Ubusubheka ukusuka koBulawayo usiya eLuagueru, ukuthi mina bengicane maybe sesiku-N1 futhi South Africa. So anti want in the Zangale Mashona Lin. Happy man debilin Lutu Agulanda by Lung side. Right, see a Dulala pass in Yanagulunyi tap. We have a bonagaman bezan PF. Even Latin Yabaka set to celebrate dinner and the South Africa. Swabo Nilema see a Lua Querule. Manja Bachai in a TDS in tap. Yabon is an PF corrupt. La Nangakua, Bulaba, the city of Bonabafuni, Uketo, Olungelam Sin, the Nanko Select Alevicha, Tatiba Chazil, Utieni, Kataman bezan PF Banjan, Banjan, Abasamu Stony Pabana tourist card. Ngiphilizwe lezimbabu labona abanye ade besembuthaneni ukuthi umnanga kukhipha indizi ukuthi hambi check ukuthi chamisi labantu abangani kusiza ngani na noma engaba labantu abayi 100 and something bona laba bantu abasupport izani PF abakwananga emakhanda alikho right yamakhandeni lapha upstairs alikho right so akuzama ukuthi lisihloniphe abantu bezani PF kanti linali yini enzima kangaka lemgwaqweni ile futhi last week besiye gwele ekana mission le plawe tukana mission kwaqonqo nofile izani PF izama ukuzinoma amakhwapi zama ukusihlonipha please siyacela ngalawa amagama amen
ani linjani basakazi lonke khona apha ku studio 7 oqala ngithanda ukubonga ama voice ami ngiyawezwa abalwa kakhulu ukuthengisela ukuthi acha lilanke thabetjabe indaba ebuhlungu esizwayo le ukuthi kusayina u bili yokuncindezela abantu patriotic bill hathi lapha iZANU-PF kumbe sithi uhulumende weZimbabwe utshengisela ukwehluleka okukhulu angeke umuntu ethabele ukuthwala amanzi ngegabha elivuzayo xa igabha livuza liyavusa sebeswele into yokwenza angeke umuntu ethande umuntu omthalele iAK leOCAP ngapho kube sokuthiwa kumele kuthande sizalithanda kanjani lizwe lethu thina singahlalanga kuhle thina silamba thina sidibeka kungela mali abantu bebulawa hatha soma sanctions lawa ubulala abantu abakho obususithweni fakela ama sanctions igama lami ngovukani Zulu sekezi ZANU-PF siyehlulekile akungena amanye amaphathi akungena omunye uhulumende khansilo le bill umuntu uyavunyezwa ukuchothoza xa engenzi kahle xa umuntu uvuma ukusola
salibonani size sakithi samandebele mandebele amahle ngicela ukuveza owamombolo bengicela sizo sakithi asihlanganeni singalulazani singakhethani zonke indimi eziphakathi kwesizwe sakithi ngicela zingakhethwa kasakheni isizwe esilobumbano esilothando lenhlonipho thina amandebele sathengiswa ngabamhlophe besabe ibutho likababa uNkomo basithengisa kwabasempumalanga basibophanisa ngomsila ngamazwe amabili lawo kulelizwe lemathebeleleni lelizwe lemashonali mandebele kasimeleni iqiniso sikhululeni isizwe sethu labafowethu abasempumalanga kabazivuse kasibazondi kodwa kasimeleni iqiniso abantu bayahlupheka kulezi ntandane labafelokazi lasebekhulile amaxhwegu lezalukazi kumele banakekelwe yithi
bona sikwazi ukubona sikwazi abona lasikwaleni Ngibulise kustudio 7 noma nje amalo ukuze nama report yami engasakhitshwa ngikhulume ngokuthi ungabona igame noma ama opposition ayaqalisa ukuthi aya opposa ilokuzeni i bill le patriotic bill ukuthi vele siyabe singahlakaniphanga kakhulu ukuthi sibone vele ukuthi ungabona umuntu esenza uluto usekutshengisa ukuthi yena useyenzeni ngama vote phela i patriotic bill le iqondane nobani iqondane nami mina ngihluphekelayo ayiqondananga labantu laba vele abathi bona they are outgoing no bayakwazi ukuthi abaphume two ikuthi thina ama-leaders e-Africa sinawo silabantu abathi ma bebona ukuthi la ephathinekiye umuntu ehle ethiy egabheni edinga abantu ebesephuma labantu ebese sithi hhayi liyani iphathi engikiyo kayenzi kahle kungcono azifunele eyakhe iphathi ezalalela yena layo uzayenza njalo labo bazaphuma kuye futhi onalowo muntu ngoba izanu yaphuma kuzap then kwaba la ma-breakaway ama-breakaway wonke lawa ama-parties amatsha amanye aphuma avele kuzaphu ngaphandle kwezane abekho abaphuma kuzaphu kathesi abantu baphuma kuzane bebuya bezifomela amaphathi zabo then bethi sebesemaphathini zabo besolane futhi bebodwa and sokusiba yi-disaster that's why into eshota ngayo asishoti ngamaphathi sishota ngama-leaders so we are in a serious problem namhlanje abantu babuza mina bathi izaphu yathengisa ilizwe ngibuza umuntu ngithi wathengisa ilizwe wena uphethe isithupha esithi zimbabwe izaphu yaletha ilizwe kodwa wena ususithi bathengisa ilizwe wawufuna kwenziweni wena ma wawungokhona ngoba bona bathi kwakufanele kuliwe usilwa lobani izikhali uyakuzithatha ngaphi usilwa ungaphi ngoba you can't just fight njengelokuzeni njengasesudan apho ngokudubulana nje kungalangqondo abantu labana ama-leaders laba abezaphu they were true leaders aba honestly ngoba babetshengisa abantu ukuthi no they don't need power babefuna ilizwe ukuthi likhululeke ngiyabonga thank you
hayi lathi siyabonga lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0800 465 0318. Kwezemelika kulokuxokozela kulandela ukukhwela kwemali engatholwa ngolenhlanhla kumdlalo welotho ethiwa yi-Powerball esikhwele yafika kubhiliyoni lamadola. Abanye ngabaveza emisakazweni izifiso zabo nxa bethe bayithola limali, kuthi abanye ngabathi iningi kakhulu imali le okokuthi ingahlanyisa omunye engayithola. Kambe kunguwe othole imali le ungenzani? Sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Difa waJabi Bango Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imali babugande kuthiwo enye into egcwele ama mysteries amaningi kakhulu esesivame ukuthi siwabone sizakala phakathi la kwethu singabantu nxa ukuthi siyesaphatha imali mhlambe singathi sizumbulo esikhulu. Imali le ngebhiliyoni US dollars nxa kungenzeka ukuthi iphathwe noma ngathi ithola iwino ngomunye umuntu wakithi, sekusiya ngokuthi umuntu yena ngokwakhe uvele into ethiwa imali uyijwa lo kangakanani, njalo uvele umqondo wakhe ubanzi kangakanani nxa sezikhangela lapha ezimalini. Ngoba abanye silokubona ukuthi abanye bakhona silokubona amanye ama-programs afana labo I Blew It ayenzakala emazweni afana labo South Africa, uthole ukuthi umuntu wayibamba sibili i-1 million noma i-5 million kodwa aqeda laphana wahamba wayathenga nje izicathulo, wangathenga ngitsho lombheda, wangathenga ngitsho lalutho, kodwa-ke waba ku-nice time wayitshaya waze wayiqeda yonke inya imali wasalesele izicathulo kuphela, wathenga lezimota eyabe ukuthi akasoza yenelise lokuzimaintaina. Kodwa-ke bakhona abanye njalo esake sibabone bethola imali, even imali yakhona noma ingabe incane mhlawumbe kungabe kungabo-500,000 kodwa-ke uthola ukuthi umuntu wenza izinto ezinhle kakhulu njalo ezikhwabithekayo, njalo omunye ahambe ayevula amabhizinisi abe lenye into ayevele ayelayo kusuka kudala enhliziyweni yakhe eyifisa eloyise ukuthi ngabe ukuthi oyenelise ukuthi ayenze. Yingakho yilapho kusuka khona ukuhlukane imiqondo yabantu ukuthi omunye engaya alandela uhlangothi lolu olufana lolobo olobo I Blew It noma engagxila kwezomabhizinisi abone ukuthi engenzani into engamsiza ukuthi imali leyo ihlale ikhiqiza ezinye izimali ezingamenza ukuthi aphile kuhle impilo yakhe kokuphela.
Bakhona abanye abathi bona bengayithola imali engako abasoze bayazise umhlaba kumbe abantu nje ukuthi bayitholile ngoba besesaba ukuthi bengagcina beloyiwe. Ukubona njani wena khona lo?
Njengoba ngijilo gande ukuthi laphana sokusiya kakhulu ngokuthi umuntu yena ovele imali uyijwayele kangakanani noma ngithi ulesibindi esingakanani sokuphatha imali. Bakhona abanye abantu abatshintshwa imali izimali ezincane bebesebakhona abanye njalo ukuthi noma engaphatha malini akasoze wafa watshengisela. Kodwa esikhathini esiningi sivame ukuthi sikubone ukuthi abantu nxa umuntu engaphatha nje imali umuntu uyatshintsha angasakhumbuli ngisho lamazwi la ayewakhulu uma phambilini ukuthi yena mhlawumbe uzazifihla. Kodwa sicine sesibona umuntu eseveza impawu eziningi kakhulu esezitshengisela ukuthi yena usengusozimali. Ezinye ziyabe sezifana lokuthi nje umuntu usengathi usezidistensa phakathi kwabantu, noma usengathi usengumuntu osengu-handle with care kuzo zonke izinto, usengumuntu osesenza izinto eziningi kakhulu ngesikhathi esincane ngesivinini esikhulu okuyabe kucine kuze kutshengisela abantu ukuthi kubonakala ukuthi cha lo muntu lo kukhona ushuthi ikhona into alayo noma ikhona imali enkulu alayo ngendlela ayabe khiqiza ngayo izinto ayabe zenza on daily basis. So bengakukhuluma kululo ukukhuluma nxa ungakayiphathi, kodwa ke nxa ungayiphatha imali eyizumbu lesingako impawu azisoze zifihle, ngeke uze uzifihle ukuya ngapi, kuzatshengisela kungasiko kudala ukuthi lo muntu lo usele mali noma ungazange wahamba wayababaza ebantwini ukuthi mhlawumbe wona usule mali engako, kodwa ke izenzo lezi into ozenza sokuzonke ziza kutsho lokho.
Hello ke ngumnomzana Difa waJabi Bango Dube isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Igqwetha umnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho akuphehlwanga ludaba lukamnumzana Xavier Kasukwere, kodwa inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Omunye wentatheli izindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabebandla leZANU PF kobulawayo ngoMvulo, uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.